uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu khambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezisubuhlungu ukuthi khona ama council la kufuze uhulumende ayenze overhaul ike kipe abantu wonke bonaba ngabasuke ezihlalweni especially ama functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loyana akakwazi ama procedures and processes ye council kaso zahlala umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupa kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuya uzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akuboni yini kusenzakala uyabuya isihlalo esokuthi apho ngikuyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kathe sube nguye esikosungu-chairman we-shelter Africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter yona leyo ngeyani isihlalo asiphiwazo leso ngesani elele emsebenzini kathe siyamelela abantu yabezimbango lawyers for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama councils ama council officials kabaxotshe umsebenzi bonke
ukhona kwenzakala njani moyo ukuthi i-council iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama land barons babesebenza le council bathi kona sesinika cooperative lay umhlabathi low bafake abantu bayenza izindlu kathe sisebevuka bengathi sebenathi ikhatshaso sebefuna ukubulalela ezobugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa icouncil babhadala ama-land intrinsic value in full lama-agreement of sale akhona i-court order abakhuluma ngayo yokuthi khona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi khona basuse umuntu bonabe lawo ama-court angikhona wona la angikhola ukuthi alabantu abale ngqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ephuyiwe i-land yakhona icouncil wathi wabwaba le agreement of sale kweso kusitwa kona alandelanga umthetho alandelanga lokho lalokho yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhole ukuthi kona kungaba lohulumende ongavuma ukuthi kona umuntu seyakhe 7 roomed house 8 roomed house ehlupheke imali umuntu umuntu apho nguvuka ekusena isukutwa kona sesiyagqekeza akuyenzakali khonokho nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonoko ngakhangela izindlu ezigqekezwa kwakatesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authorities so asolandwa abantu.